umsekeli kaMongameli ubuya ezohlangana nabanikazi bezanuphefu. Abanikazi bezanuphefu ngabantu phela abaphansi kuma branch cells nakuma district ebandla lethile ezanuphefu. Ubaba uMpoko umuntu olobuntu obumangalisayo. Ngiyathaba nxa yimbono esezinto ezinjalo ngoba ukhanya engumuntu olandela kanye sibili ecothweni zikababa uMgaba uMongameli wethu ulandela kanye ezicathweni zikababa uJoshua Nkomo ngendlela yiyona esihlalela ephilandaba nabantu ulandela kanye futhi vini kwabo uJohn Nkomo owaqalisa indaba yokuthi bona peace begins with you, it begins with me and it begins with everyone. Ubaba uMpoko laye ukhanya sibili hhayi ecathweni lezi uzingena ngendlela ephezulu elungile kakhulu sibili ngoba khangela ivini abantu laba abayehlele ingozi yemoto eBotswana ufikile ezimbilini zabo wafika la wabamba izandla ngokwesintu wathiye encedisile ekhipha esikhwameni sakhe senkampani yakhe not even esikhwameni sikahulumende khonokana yazi kuyinto esithokozisayo thina abantu bakobulawayo ngoba sihle sibonela silo mkhokheli owazi abantu silo mkhokheli owazile ona nxa udujekele uyale khona ekuceleni kwakho xa utshabile futhi undiselebrata ukhona ekuceleni kwakho noma ngesikhathi futhi uyabe khona ekuceleni kwakho. Yize inkokeli esizifuna lezo yize inkokeli futhi ezenze ubana sithuthuke uBulawayo athuthuke uBulawayo abuyele back futhi endaweni yayo uBulawayo esimaze indawo ethuthukileyo ukuthi abona ukuthi ziyathunqa bezingasathunqi kodwa nxa sesile inkokeli ezinje so hayi mina ngibona ngabantu abazohamba.
Kuyini elikukhangeleleyo emhlanganweni?
Ufuna ukuyakuzwa ngabantu ngokwabo bekhuluma. Ngokwesinye isikhathi abantu bengakhuluma kwezinkokeli ilezi nkokeli ezilabantu azisafikisi into ngendlela eyiyo phezulu kubaba o-VP labopresident ngale manje into yena mara ngizehlele mina ngizwele first hand abantu bezikhulumela ngemilomo yabo then sesisukela abana-ke sesihlala phansi sesiqoqana sesibonele right sikuhambe njani oyinto loku sihambe njani sisukela aba sesiya phambili. So ikusasa lakobulawayo ikusasa lezimbabwe ibona nganta liyakhanya nxa silamadodanzi.